Msakazi ilanga lokujabulela uSibuse elizweni seMelika liyajatshulelwa kakhulu nguye wonke umuntu ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu ocelebrethayo lilanga elikhulu kakhulu mpela kanti-ke nxa ukhangela ke sesiqathanisa mhlawumbe loSibuse wakwelakithi eleZimbabwe ngibona ngathi kuhlubile kakhulu ngoba uSibuse weZimbabwe wasuka wathathwa mna ngingathi kumbe ngithi wahijekwa libandla leli elilohulumende obusayo kwakusuke kube yinto yabantu bonke nje kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu kodwa hhayi wonke umuntu ngoba abantu abaningi lokhu besifona kabakhululekanga ngakho loSibuse uyise kubo ngakho nje ngathi esingafunda-ke kubantu basemelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga anjengelanga likaSibuse kakufuzanga kube la maqembu angathi wona asehijeka kumbe abe sezitshaya amahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga lelo ngoba besithi bona yibo abakhulula ilizwe kulele lasemelika wonke umuntu nje wamukelekile abantu bayazibisela kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba loSibuse
indlela ilanga likaSibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu beleMelika
njengoba ngitshilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kudlula lapho ukuthi ngempela-ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likaSibuse cishe wonke umuntu uza ndawonye akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana ethile eluphawu lweqembu elithize basuka abantu bendawonye njengesizalwane zelizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho-ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uSibuse kwezwekazi leMelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amaqembu athiyeneyo.